So we see card descend about VOA in Debele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhlaka 29 Mabasa 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathintambo wezamapolisa walelo lizwe uMnumzana Fikile Mbalula owethesa abeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu.
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangelisisa awusiphi ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuze.
Isizalwane seZimbabwe esiyisigoga ngenxa yokubhaxabulwa ngamapholisa eBotswana sesise udaba lwaso emthethwandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu.
Ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imigwaba yena leyana for 2 or 3 weeks thina siyabe sikhangelele isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke uphele ngisidla umumbu but ukuthi ungaba lesicathi sokuthi ungaba lo mnyaka wonke usidla inyama akwenzakali.
Kubulawa indlovu eseziqede isivuno sezakhamizi zedede. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izizalwane zeZimbabwe esihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathintambo wezamapholisa walelo lizwe uMnumzana Fikile Mbalula owetheswa abeZimbabwe icala lobudlwangudlwangu. UMbalula wathi abasuka kubutho leZimbabwe yibo abadala amacala obudlwangudlwangu behlome ngemibhobho. Intatheli zindaba yeZimbabwe esihlala kwele South Africa uMnumzana Mxolisi Ncube utshele iStudio 7 ukuthi amazwi la asefake izizalwane zeZimbabwe engozini.
Ya khona vele inkulumo ezinjengalezi zenza ukuthi besabe kakhulu lanxa nje kungekho esesikubonile as a reaction from abantu balapha. Kodwa khona ukwesaba kukhona kakhulu ukuthi sokungenzeka kwenzakale lokho okwenzakala ngemva kokubana umeya waseJohannesburg la ekhulume inkulumo ecishe ihambelana nayo layonaleli.
Manje wena ngokubona kwakho kuleqiniso yini lokho kwakhulunywa nguMbalula?
Iqiniso lona lingabe likhona kodwa lingelifihlakele kakhulu ngoba ungathi akhangelisisa awusiphi ukuthi amacala wonke adalwa lapha adalwa ngabantu bokuze. Akusikho futhi njalo ukuthi amacala adalwa lapha adalwa ngabantu bengithi abaseZimbabwe. Kungakho yena ufunga ukukhuluma nje into engathi mina yinkulumo lezi ezinjengalezi ezikhulunywa emabhawa. Iqiniso langikhona alikho kakhulu kangako.
Yena uMbalula bamthatha njani abavele eZimbabwe? Bona ungani yikuphosisa ukukhuluma nje kumbe ngumuntu vele ongathandi abantu beZimbabwe?
Angiyeke ngathi ukuthi ngumuntu ongabathandiyo kodwa ungumuntu lwana ophonga ukukhuluma uqala ngokukhuluma athi secabanga. Umuntu othanda ukuthi yena azakale ngokukhuluma izinto engathi ngekhikhi awuni ngesilungu. So yindlela abonakala ngayo lapho.
Manje ngokubona kwakho ubona ungani kukhona okunyaza kukhuluma yini okungagcina kufana lakhona lokhu okungafaka izalwane zeZimbabwe engozini?
Lokho ngicabanga ukuthi kuzokuya ngokuthi yena ebandleni lakhe kumbe ngithi kuhulumende bamphatha kanjani ngoba sizwe kuthiwa usehanjiswa ibandla eliphikisayo le-DA selimhambise enkantolo yezokulingana ukuthi le nto ayikhulumileyo isingamkwenza kumemetheke inzondo ebantwini bakuza ikakhulu abeZimbabwe. Kungakho okuzokwenzakala lapho enkantolo yikho kuzokutsho ukuthi yena uzokuphatha kanjani ngemva kwalokho. Kodwa njengoba sinjile ukuthi indoda yakhona indoda ethanda ukukhuluma ithi sicabanga ngemva kwalokho. So kungenzakala njalo ukuthi usengaqhubeka njalo ekwenza lokho.
Alo ke ngumnumzana Mxolisi Ncube intatheli zindaba ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kulesinye isizalwane seZimbabwe esesihambe emthethwandaba sisithi sifuna uhulumende weBotswana asihlawule imali engamapula ayizigidi ezinhlanu 4.5 million pula ngemva kokubhaxabulwa ngemvubu eqolo esetheswa icala lokujontsha. UMnumzana Khotso Nyathi usebenzisa isitulo samavili iwheelchair ngoba engesenelisi ukuhamba ngemva kwesehlakalo sanyakenye. Intatheli zindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseGaborone kwele kweleBotswana.
Umnumzana Nyathi uthi wabotshelwa untshontsha nyakenye emzini weTlokweng oseduze leHaborone. UNyathi uthi wahanjiswa enduneni wayethelwa imvubu kane emhlanu phansi komthetho weBotswana. Lokhu kwabe kuqala kwendubo zakhe ngoba waqala ukuba ludubo lweqolo waze wagcina esehluleka ukuhamba. Wafaka esihlalweni esilamavili iwheelchair wesayisebenzisa impilo yakhe yonke. Ngokunjalo uNyathi usehambise uhulumente weBotswana emthethwanindaba esithi ufuna ukuhlawulwa imali enkanye izigidi ezinye lengxenye zamapula i-4.5 million ngenxa yokulimala kulandela ukuthelwa imvubu. UNyathi wayebotshwe labanye ababili beZimbabwe bagotshelwa ukuhlala umnyaka ejele phezu kokuthelwa imvubu. Ekuphumeni kwakhe ugatsha lwe-immigration eZimbabwe lwala kumamukela esuka eBotswana besithi kaqale ayelatshwe. Ubehlala kwenye indlu esitishini samapolisa eTlokweni ngaphambi kokuba atshelwe ukuthi angeke asahlala khona ngoba ihambisa uhulumende emthethwandaba. UNyathi utshele iStudio 7 ngocingo ukuthi usexotshiwe emapoliseni ngakho siyazidingela indawo yokuhlala komunye umuzi phandle kweHaborone. Uthi uhulumende ocinulwe ukuthi uthathe inyathelo lokumhambisa emthethwandaba efuna ukuhlawulwa. UNyathi wangena etshele evele esehluleka ukuhamba njalo uthi waqeda isigwebo evele esesebenzisa isihlalo samavili. Uthi okubuhlungu yikuthi uyehluleka lokuzigezisa. Amadokotela amtshela ukuthi umthambo owuchitha amanzi emzimbeni kanye lomgogodla kwanakala ngesikhathi ethelwa imvubu. Khathesi ubesebenzisa ithumbu lokuhlonywa uma siyachitha amanzi esambuzi. Udaba lukaNyathi luza ngesikhathi kulokuqonga kwenani labezimbabwe kakhulu abangena eBotswana ngekho emthethweni bebhekana lokuhlukunyezwa ezandleni zamapholisa wasewugcinule abanye beZimbabwe. Amapholisa eTlokweni lapho uNyathi obegcinwe khona batshele intatheli zindaba ukuthi abanamlandu abawudalayo ngoba ukuthela imvubu ngumthetho okhona eBotswana. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHaborone kwele
Botswana. Siyabonga Martin Ngwenya. Abazingeli bedethe sebedubule babulala indlovu ezimbili ebesezithwalise nzima izakhamizi zalumango. Ngeviki edluleyo kudutshulwe eyakuqala kwathi ngolwesine kwadutshulwa enye njalo. Sixoxele sakhamuzi sakhona le umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Indlovu vele zisalise nzima kabuhlungu. Ngikhuluma kanje bazivulele in a space of a week kusukela bebulala eyinye eduzane ledete ema-Newstains laphana lapho zazingena khona umhlambi the whole crow of at least 12 to 15 heads ziravazi ukudla kwabantu. So izoro ngikhuluma kunje so babulele eyinye emagoli khona ngale futhi indlovu but yazowela phakathi again. Zisalise nzima inyamazana lezi.
Manje nxa zibulewe liyayithola yini inyama?
At least ukunikwa inyama kusincede lalutho. Siyabe sikhangelele ukuthi uhulumende yena ngokwakhe onguye omnikazi wenyamazana zona lezi ezame imizamo yonke ukuwona ukuthi engavikela njani inyamazana zona lezi because ukunikwa inyama abantu besidla inyama bayakwanisa ukuyidla imihwaba yena leyana for 2 or 3 weeks. Thina siyabe sikhangelele isivuno sokuthi singasenze ukuthi umnyaka wonke upele sizumumbu but ukuthi ungaba lesiqalo sokuthi ungaba lomnyaka wonke usidla inyama akwenzakali.
Abakho yini abayithengisayo inyama yakhona?
Kukhona kuyana ukuthengisa kokuthi umuntu ufuna ukuyonathi utshwala but ayithengiswa. Lokuyana onelatho yokuthi ungaze ukhulume ukuthi kule nyama yendlovu ethengiswayo ukuthengiswa labantu babhema igwayi labanathi amasikadi amasezi khonoko and akusho lutho vele nxa sikhangela impilo yecommunity khonokuya.
Manje impondo ke zihanjiswa ngaphi ndlovu zone zeziyaba zibulewa?
Impondo ziyathathwa le-campfire abe-campfire then finally bayazisarenda kukobe national parks. Thina izakhamuzi ziyabe zidlelwe vele imali yangkhona is next to nothing vele kufana nalokuthi kuya kungela nixi benika izakhamuzi vele imali yangkhona kasiyiboni. In other words into abanika yona abantu sokhonokuyana kade okubuzwa okwenyama but inyama i-useless because inyama ngiyakwanisa ukuthi ngizibulalele imbuzi yemzini wami kumbe even inkukhu ngidle kumbe even ukuthi ngihlabe ingoma. So impondo ziyathathwa lo hulumende iNational Park siyathatha awekempera buya onde sini kuzothatha but eventually they say bayasarenda koko kwabantu beNational Park we benefit nothing akula lutho esilithola kumpondo zezenyamazana zona lezi ezizimazayo emasimini akula lutho esilithathayo.
Hello ke ngumnumzana Stanley Tori Maisakamuzi sedede ubekhuluma ekhona le edede
yikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngisemasingo eMwenezi West District njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Nkosana Nkiwane. Ngiyakwamukela kuhlelo Nkiwane.
Eh, sakubona baba Tungameli Nkomo.
Ye, kunjani emasingo eMwenezi kulezi nsuku? Kuyini okwenzakalayo?
Kulezi nsuku baba, ngathi sibizi baba emasimini baba siyadobhadobha lokho esikutholileyo nje kuncane. Ngoba kube nohlupho nokuthi kube nezulu izulu libe liningi kakhulu izinto ziyabuya zatota kodwa ke hayi laba ongathi basesidakeni hayi batholile okungcono laba besetshebetshebeni hayi kumoshakele ngampela ngoba namanje kusatota nje amanzi asagcwele indawo zonke.
Abadobhileyo kancane kuyini kahle kahle abakutholileyo ngumumbu inyawuthi ngamabele kuyini?
Ngathi labantu abanikezwa indawo zokuhlala emaplazini kakhulu yibo abantu abasengathi basesidakeni bawulimile umumbu ngempela nawo uma uhamba awuyawuncoma ngempela ungathi yibo abazedobhadobha umumbu kakhulu ngoba hhayi labo abasethebehlebeni abalima onyawudla hhayi kukhahlele kusesekuncane vele ukuthi hhayi akuyenzanga kahle nomumbu wakhona mara bazodobha nje abadobha ezitendini lapha emakhaya kancane.
Wena kwakho amasimu Nkiwane kuyini okutholile?
Ngathi hayi esitendini nje hayi umumbu ngathi ngidobhadobhile ngempela adobhile sizokudla unyaka wonke ngempela.
Aha, sike sathi sikhuluma ngaphambilini wakhuluma njalo ngekliniki eliyakhelweyo ungasitshela ngalolu daba?
Ya no Tunga kusho ukuthi kunohlelo laphana ikliniki yakhona ayikakakhiwa but isi-approviwe yinto nje esehlelweni ukuthi siyakhelwa ngoba sibe sineklinikhi ezisebudeni nesizihambele ekudeni kakhulu. So sincoma kakhulu ukhansela wethu ngoba nguye ozamileyo ngempela ukuthi asizamele ukuthi sithole ikliniki leyo. So ngathi vele kuyona yamaviki azayo nje kuzoba ukuhlangwana nje kukhulunywa nje ngengqubekela phambili yakhona ukuthi ikliniki yakhona ngihamba kanjani ngoba amaplani konke nokuphegwa hhayi sokuphumelele ukukhomba ukuthi hhayi ngempela ikliniki seyikhona ngoba siyihambela ngempela ama-15-20 kilometers ikliniki. So siyancoma kakhulu ukhansela wethu ukuthi hhayi isebenzile ngempela.
Iyakhiwa ngubani le kliniki? Usizo lilutho lengaphi?
Kusuthi usizo lwakhona luphuma khona kuhulumende ngempela. Njengoba ngisho nje sokufakiwe ingodo lezi zokufensela manje uma izidina nazo zezikhona hayi izidina umphakathi ushayile eziningi kakhulu. So nengodo zokufensela nefensi konke sokudiliziwe sokusebenza ukuthi bafake ifensi kuqale nje ifoundation ba.
Bekuliphazamisa kanganani kulikhathaza kanganani ukuhamba umango omude njengezakhamizi elisiya ekliniki?
Bekusiba buhlungu kakhulu kuthola ukuthi mhlawumbe umuntu ngesingizi sithi mbeni ku-critical situation ufuna usizo esibhedlela ngokushesha kuthola ukuthi hheyi izimota mhlawumbe kazikho ukuthi umuntu ayofika khona ngezinqola kuthatha isikhathi kugcina luza nomphefumulo womuntu. So uma sesithola iklinika eduze ngathi into mpela enkulu ezosiza nomphakathi leyo.
Isibhedlela sona sikatshana okunganani?
Izibhedlela zethu zisebudeni ngempela, zisebudeni kakhulu, zisebudeni siyakuhambela ngempela, zikhatshana baba ngoba either singaya eBite Bridge or siye phesheya kukaNgwanezi khona bathi ngikhohlwa ngegama layo indawo ikhona but isebudeni nayo ifana i-distance yakhona ifana nje neyeBite Bridge ngama-100-something kilometers.
Emakliniki ebelilawo belisithi lingahamba lithole kuhle yini imithi?
Hayi imithi iyatholakala kahle kakhulu, iyitholakala ngempela, hayi abantu bebesizwa kakhulu emakliniki, imithi besiyithola kahle kakhulu, ingaswelakali, hayi imithi ngempela, labantwana hayi bayalashwa ngempela, into yakhona iqhubeka kahle ngempela.
Aha, hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Nkiwane, siyabonga.
Ay, nathi sibonga baba impumelelo le bakhona sithi sifisa ngabe kuyaqhubeka laphambili kunjalo baba noma ibizwe nalo lidonsa kazima kanje kodwa hayi khona ukukhona ukubambekayo so siyakungxoma lapho lokho
lolobe kuluhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lesakhamuzi semaswingo eMwenezi West umnumzana Nkosana Nkiwane asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo
lamhlanje ke kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichona lendaba sixoxa lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo kwakuqala ngiyakwamukela uhlelo
ngiyabonga futhi ngiyakwamukela uhlelo lakho
abalaleli bengathanda ukuba kwazi ukuthi kanti ngubani uBekezela Maduma Fuzwayo
mina ngithanda ukuthi ngingabuza njalo ngithi mina ngiyimi sibili uBekezela Maduma Fuzwayo hayi omunye angizami ukuba ngomunye umuntu ngiyimi sibili ngendlela engicabanga ngayo lengenza ngayo izinto ngendlela engiyabe ngicabange ngayo mina ngokwami angithembi ukuthi ngingathi ngiyaki-influensa ngomunye kumbe ngenza izinto ngihuqa ngabanye abantu ayiyimi mina ngokwami
uthando lwakho olokulwela ilungelo likaZulu livela ngani
obamaceli ngabona nami sengisuza abantu sebesithingi ngomuntu olwela amalungelo abantu but mina ngangibona ngisenza nje izinto engiyabe ngizibona ukuthi hayi lokhu kakuhambi lokhu kakuhambi ngithi ngizithole lami sengiphakathi sengikhuluma ukuthi no into kayihambi kuti ngoba naturally ngizithola ngile iposition yokuthi nxa ngingabona into ihamba wrong ngiyibona ukuthi iza kuba wrong ngiyekele uku-intervena ngisala nginomzwa ngedwa ukuthi but siyekele into ihamba wrong yase yaya yacina isiba wrong kona kade kukhona kade sinakwenza ukuthi into leyani ingahambi kahle so ngagcina ke sengisizwa abantu sebethi olwela amalungelo abantu olwela amalungelo abantu kodwa mina kuyinto esenhlizweni kuyiphashini ukuthi angivumi ukuthi nje into ibe wrong siyekele njalo sithi kuzakulungisa kuphela
ye siyabona ukubana ungomunye wabancintise kukhetho kubandla le National People's Party ungasela ke ngezombusazwe ukuthi ungena njani njalo ebandleni leli kuhamba njani
okay ukuthi ngicene ngingena kuzo zina lezi ezombangazi kusukele khona lokho ukuthi ngenhliziyo yami bombona ilizwe leli lingaphathekanga kuhle elingaphathwanga kuhle angeke sine sithuko singathula into zihamba rongo kokuphela ziyaphepha ngayo and okurongo kungenzela uhulumende ayenza ngayo so kuyadingeka ukuthi sicine singenele sibone ukuthi uhulumende yenza izinto ngendlela eyiyo so yikho ukuzithola lami sengisenza sengena izinto zepolitiki ku-opposition particular ngingene kudala sikipolitiki yatinki ngisasesikolo ecollege ngingakhokhela ama-student ama-polytechnic izimbabwe yonke ngazithola sengiku-youth yesesele forum part of zimbabwe nasuka-ke lapho ngaya ku-poly-m d c khona sesangena khona ku-m d c sahamba layo saze safika lapho esifike khona ngo-2016 yikho ukuthi ngitshintshe ngibone for kokuyaleli ibandla likamama umduba ukuthi ukufika kwami kulo leli bandla njengokuthi sesizamile ngayindlela efananayo over a long time senza izinto ngendlela efananayo maybe njengoba sokubuyelaba abatsha maybe kulento entsha indlela e-different esingayenza ngayo njengabantu abake badonsa lalaba abantu esingabafuniyo maybe singaxhasana lawo lathi sinekade sisila lala bantu maybe singaphuma lento engcono and ephathini kathesi ngiyathaba ukuthi kuhle ukuthi iphathi iyakhulumisana lamanye amabandla ama-opposition ukuthi kuyenziwe i-opposition eyodwa bengivele ngakhuluma ukuthi hayi nxa kusehlulo kwe-coalition ngingayihlula sibili lonyaka hayi mina ngiyathiyana lakho lokho okombangazo ngoba sabe singayazi isesiyifuna njengabantu bezimbabwe
hayi isikhathi sesingasavumi ungavalelisa uZulu usitshela nje ngamafithane ukuthi ubafiselani elakusasa
ye futhi hayi abantu bezimbabwe bafisela into eyi-one and ukuthi ke sithole ukubuswa okuhle sithile lathi elizweni elilezinto ezithile kakuhle into emqoko esingayibalisa ukuthi abantu kahle kambaningi bamba nemisibili singaqedi esimene wonke ama depressive life lawo senzeni into eyodwa ithintene ubona ukuthi singafaka okutha kuzasisa ngaphi phambili ngoba lofesi sifuna ama-teletetiziniezayo sokuthiinokuthiisorong
hhayi kwezwakala hayi sibongile kakhulu umnumzana lo ke bekungumnumzana bekezela maduma fuzwayo olwela ilungelo loluntu ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 la ku 13860 kilohertz okwamanje ke sengilidedela emuva ngilichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga
yalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga lamuhla sixoxa lo nkosazana Vimbayishe Muswaburi olwela amalungelo oluntu yena ohlala kwele South Africa eyisizalwane seZimbabwe esisakhulayo unkosazana Muswaburi uthi wadlwengulwa eleminyaka eyisithupha yisihlobo esesilisa esasihlala khonapho endlini siyakwamukela kuhlelo
ngiyabonga kakhulu intombazana eyasemberengwa ekhuleleko obulawayo ngizelwe ngumantini kodwa ubaba ubevele emberengwa khathesi okubuhlungu ukuthi asisakhulumeli abantu abangantombazana kuphela sisikhulumela labafana labo badlengiwe angithi indlebe kufanele ihlale ilalele umntwana ukuze ubone ukuthi kwenzakalani kwama-surrounding yabantwana
ngezinye indlela singathi vele umntwana oyintombazana kanyeke wachiwa labesilisa abakhona phendlini
yive ziseduze kakhulu yizo esifanele sizikhangelele ngelihlo eliqapheleyo asitsho ukuthi sokufanele singathembi wonke umuntu thina njengamantombazana sike ingxesi zame leyi relationship iyale ube lomntwana uzame kweyinye kufanele ungene kweleyo relationship ukwazi ukuthi kufanele ngiqaphele ngoba nxa indoda ikhona ukuthi ingadlengula mina ngingumuntu omdala pho umntwana ingamenzani
awulabuhlungu ngalokho okwenzakalayo
ngangibuhlungu kakhulu iminyaka eminingi ngase ngikhulile ngaxoxa lobaba wami ngamcela ngathi ngiyakwazi ukuthi lisakhulumisana lezihlobo leziyami ezangalo kodwa into enizayicelayo ukuthi ngicela ukuthi ubaba lo ngingamboni lapha endlini ngoba inhliziyo yami isasebuhlungu kakhulu ngoba yena impilo yakhe yahambela phambili walobola waba labantwana wahlala kuhle kodwa mina inhliziyo yami yahlala ibuhlungu kodwa kungasenani umlimi wamthatha ngokuphangisa angithi ukuthi ngathaba ukuthi umlimi wayemthethe kodwa ngesikhathi umlimi esemthethe inhliziyo yami yayisibhodlile yayisixolile kodwa ngangingakhohlwanga mina abazali bami babele nhliziyo enhle kakhulu angizange ngabona ukuthi kwaba lama-problem kakhulu le side leyo ye-family okuthi abantu bagcina bengasakhulumisani ngoba bona babebhelieve ukuthi ayi bamshaye umfana washaywa kakhulu so base bebhelieve ukuthi hayi samshaya samkhuza bengazange babona ukuthi into le yayivele isingihlele mina phakathi kwendluzweni yami kodwa kungasenani namuhla angilabuhlungu abantu besilisa ngiyabanikeza ithuba lokuthi bazikhulumele udaba labo ukuthi udaba labo lumengaphi nami ngibenizwa njengomfazi ngilabantwana ababili khathesi ngibengazama nami umshado okunokuqakathekileyo ngifuna ukukutela abantu besifazana ukuthula lokuxola ukuthola kujesu ukuthola phakathi enhliziyweni yakho akulomunye umuntu ongakunikeza lokho
wenelisa njani ukukhuluma ebazalini isiyasizwa kuthiwa abantwana bayethuselwa ayisabe engakhulumi
mina ngayethuselwa wangethusela kakhulu ngathula ngoba yena wangilengula isikhathi eside I think for about 4 months ngithuli ngathi ngihamba lo mama sasisekhaya emberengo umama wayefundisa kwesikoleni esiseduze lapho ekhaya sithi siqaphumfula umama athi hayi ungakhangeli ngale ngoba sebona abafana begeza emfuleni mina ngithi ah mama akulandaba lokho ngoba mina ngiyakubona kakhulu ukubhudzi zalibani sathi sifike ekhaya wacabangisiza wangibiza ke wathi hayi mntanami ngicela ukuthi ungacabanga ukuthi ngizawushaya wangincenga wangipholisa wayenza yonke into wathi ngicela ungitshele ukuthi ubusithoni nxa ukhuluma lento yikho ukukhuluma kwami ke ngithi ngiqeda ukukhuluma umama wangithatha wangisa kumama omdala sathi nomunye umama omdala owayenceda abantu besifazana ukubeletha so wayehlalela abantu abesifazana emzini wakhe ebabelethisa sakuye wathi ngicela ungikhangelela umntwana ngoba wena ujwayele abafazi ukukhayela abafazi ngaphansi hayi wathi engikhayela kahle wakhuluma ukuthi hayi umntwana akasekho kahle i-point ayenza umama wami azisonde kakhulu wayengifundisa ukuba yintombazana wayema lapho angitshela ukuthi geza so geza so geza so kodwa engakhanyeli so inyanga zadlula engazange ngakhanyele ngaphansi ngenye into emfuna ukutshela abantu besifazane ukuthi nxa ulo mntwana uyintombazana qaphela sebenzisa ilihlo leli khanyela umntwana into leyi ikhona into leyi ayisiyo story into leyi isi-reality
leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Vimbayishe Muswaburi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
hayi siyabonga ke sithandekile okwakathesi ke kesizwe imzwisa nje eyengoma kamaji u love more majaivan Ngenzani ingoma kamaji ulove mama jaiva nasigqibela uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba izizalwane zezimbabwe ezihlala eSouth Africa sezidlela evalweni kulandela amazwi kamphathintambo wezamapholisa walelo lizwe umnumzana Fikile Mbalula owethesa bezimbabwe icala lokudlwangudlwangu izizalwane zezimbabwe isizalwane sezimbabwe eseyisisigoga ngenxa yokubhaxakulwa ngamapholisa eBotswana sesiseudaba lwaso emthethandaba sifuna ukuhlawulwa imali engamapula ayizigidi ezinhlanu kubulewe indlovu ezimbili seziqede isivuno sezakhamizi zedede olivalelisayo lifisela ubusuku obuhle igama nguChris Gande
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.